khona ngiphakathi kuRes. Ngicele ngabanye, ikakhulu abatsha and some people from other provinces, ukuthi khona ngithi take up this post. I'm sure abantu ababengicela bebebona ukuthi ngisebenze njani, njalo kade bebona maybe i-greater future when a young leader comes in and took over i-presidential post ever.
Kodwa siyananzelela ukuthi uNcintisa la sebekhulile njalo abalwa kumbi enkululeko, ubona ingani abanye bengavuma.
As long as the people have confidence in you, uyabonganelisa ukuthi uthi lead them. Some other countries abatsha sebechatha the way forward, thina sisasekhona, ikusasa kumele sizilungisele thina. Abakhokheli bayizolo labo bengangathi bengontanga babona ukuthi sokufanele ukuthi bawuthathe umbuso welizwe leZimbabwe from Infra eka Ian Smith. Bakwenza kwenzakala, ikakhulu siphathelane lokuthi abadala akade besikhokhela. We're talking about the politics of politics. Thina kade sesikhuluma nge-politics of the economy, talking about technology, ikho kade siyakhona.
Ungasitshela nje ngamafitshane izikhundla osowake waba lazo.
Ngisebenza ngumasizi ku-organization groups afana nale-Zimbrights, ne-Catholic Commission for Justice and Peace, CCJP. Ngasebenza ne-1893 Inhlangano ye-Restoration Movement. Ngo-2008, so kulungiselelwa i-pullout ezaphu. I was one of the youngest people who were invited by ama-ex-Zutra combatants engangisebenza labo ukuthi ngibe yi-part of the formation. Ngakho-ke sathatha sangena kuzaphu ngaleso sikhathi, and I was responsible of organizing the Midlands Province. Phambi kwami engangisebenza labo kwakulelo the late Movies Factor is ex-Zutra, lobathakathi ex-Zutra yibo abadala engasebenza labo to establish ama-structures e-Midlands Province. Ngokuvotelwa ukuba ne-National People's Council member for Midlands Province kwaze kwafika isikhathi se-last year ngo-2020. Lapho ngacelwa ngabadala ukuthi ngingene ku-National Executive ngosekretary wama-elections. Bengu-think-tank which was advising the late president ubaba uDumiso Dabenga and izaphu ye-clutch. Maningi amanye ama-portfolios engiwa-occupayileyo, ngincedisa lapha njengaku-information and publicity, ingaba ku-subcommittee yakhona.
Lona ibandla lezaphu limi ngaphi, liqathaniswa lamanye afana labo ZANU PF, labo MDC? Siyasibona abanye besithi elemthwakazi likhanya likhuthele, Republic Party lisenza lokhu lalokhuya.
Yikho sesifuna i-new leadership ethathwe, ngoba sikunanzelela ukuthi into yonke lesikhathi sayo abadala bethu bayidlalile indima ukuthi siyithathe izaphu siyinto ezingeni eliphezulu. So kufuna i-new leadership. This is why lapho sesingenile sayiphosa intonga esizukaneni. Singangena thina siyithathe ku-leadership, I'm sure izaphu it can actually win ama-elections, ngoba sinanzelele izaphu is the oldest party, kodwa-ke azange ingene embusweni.